umongameli Mnangagwa ubekhuluma esemathuneni eHerozi eka eHarare lamuhla kungcwatshwa owalwa ukumpi yenkululeko ekuviyole Zipra umnumzana Makhethi Ndebele owayesozakala ngebizo lempini elokuthi Jack Mpofu. Umongameli Mnangagwa uthe kulabantu abafuna ukubuyisela ilizwe emuva bengakhangeli okuhle osekwenziwe kulungiselelwa umhlangano weSADC.
To invest again in the power of collective liberation struggle.
Kuningi okwenzakalayo okubisela emuva esakulelayo okulwisana lathi lokhu kwenzakala ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela amanga aqanjwa ngelizwe lethu. Kuyangisa ukuba baphiwa imali ngabantu baphandle kwelizwe uba bengakhulumi okuhle esikwenzayo kumnotho wethu.
Amazwi kamongameli Mnangagwa aba ngesikhathi sokuboshiwa abantu abadlula 102 phambilini komhlangano weSADC. Uhulumende athi bafuna ukutshengisela nokuphazamisa umbuthano lo, kodwa inhlanganiso ezizimeleyo laba babandaphikisayo bathi kuyamangalisa ukuba uhulumende wesabani njalo kungani engabophi labo abafuna ukuphazamisa ngokusemthethweni hathi ukubethusela. Omunye wabakhulume amazwi lawa ngumnumzana Gift Ziba owayekubandla le-CCC yena othi ukusobala ukuba uhulumende ufuna ukuthatha ithuba leSADC ukwephula amalungelo oluntu.
Inkinga esilayo kwele Zimbabwe ukubana uhulumende ukhona akavotelwanga ngabantu, uMnangagwa akakhethwanga ngabantu, yikho ke esebenzisa udlame lodlakela ebantwini athi bona ngabantu abakhe. Akulamzali ongathi yena kulezi vakatshi eqalisa ukubopha abantu lokuhlukumeza abantu lokubavala imilomo. Ngikhuluma lani kunje ama-activists wonke amaningi kwele Zimbabwe yonke indawo jikelele kubotshwa abantu, abantu bahlukunyezwa, abanye bada.
Amazwi kaSiziba asekelwe yingcitshi kwezombusazwe ekubandla le-People's Unity Party umnumzana Ebert Jamuka.
Na siyahlukumezeka kakhulu nendaba yembuso wepathi yeZANU-PF, ukuhlukumeza ama-politicians, ukuhlukumeza ama-activists, ukuhlukumeza abakhokheli be-ATUS nabanye bama-organizations a-different. Nenxa yeSADC,
ngeviki edluleyo uhulumende ubeke imbiko ethi uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuphazamisa imizamo yalabo athi yizita abafuna ukuphazamisa umhlangano weSADC. Ekhuluma ngomuyi umongameli Mnangagwa uthe umnumzana Ndebele wayeyindoda eyayithanda ilizwe layo njalo isebenza ngokuzehlisa okukhulu esithi abatsha kumele bafunde kumpilo yakhe. Omunye wafundiswa umsebenzi webutho okhulume ngaye umnumzana Edmund Moyo, yena owake waba ngumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yabalwezi benkululeko iZimbabwe National Liberation of Veterans Association.
Ongasomiwo nge-revolution wajoyina i-revolution esesemncane, thina sisiya ku-revolution sonke zezandlemdlalo iningi lethu sonke satrenwa nguye uJack. Yibo babesifundisa ukuthi uziphatha njani, ukuthi ube lisotsha elipheleleyo ngoJack la. So khathazekile ngokugubha kwakhe bajikati uJawuti ubedizeze ukuba khonapo.
Umoyo usekelwe ngomunye owala impi yenkululeko ekuviyele Zipra umnumzana Jabulani Sibanda.
Kodwa bona ubuqhiwe bakhe labanye aqalisa labo baba ngabokuqala ngama-mid-15 besihambe beqalisa impi yenkululeko. Khangathi kwakuzuzane ngakanani uqalisa ukuyafundela ukuthi uza kuyadingelwa umbhobho, ngathola lowo mbhobho ngibuye ekhanya izokuzwa ithreni ngiyakhona babe lokunzima engqondweni belokunzima entsheni yonke kodwa ngesibindi nangokuzimisela balwa.
Umuyi umnumzana Ndebele wathetshelwa yingwe ngomnyaka ka-1942 waya empini ngomnyaka ka-1967 engomunye wabakuqala abahamba empini elabanye bakhe abagoqela omuyi umnumzana Nikita Mangena noLookout Masuku kanye lomnumzana Ambrose Mutimiri omele isigodlo seZimbabwe eRussia. Eseqeda ukufundisa izifundo zebutho walwa endaweni ezibalisa iVictoria Falls zaseWange lapho atshengisa ubuciko obukhulu. Umuyi yena owayekudayela phezulu leZipra eleZipra High Command ubika waba ngokugcina ukubona umkhokheli weZipra umnumzana Nikita Mangena engakabulawa zinhlamvu okuthiwa zathunyelwa ngabamhlophe. Ubhubhe ngomgqibelo kuviki ephelileyo esandleni wakhe eCloud Park kobulawayo watshiywa umkakhe, indodakazi yakhe labazukulu ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlobelozindlovu.